yebo mthwakazo omuhle Zimbabwe omuhle yikudibana kuhlelo lethu lobusakhulayo okhulumayo ngumichael hobe namhla kuhlelo lethu silo busisiwe dube owenhlanganiso national youth development trust ngiyakwamukela kuhlelo madodla
ngiyabonga
awusitshela okunenge ukuthi kuyini okulethayo la
ngilapha kwele melika ndlande isifundo esikhulu okuthiwa yi-Hubert Humphrey Fellowship Program yi-program encedisa abantu abavela emazweni asakhulayo njengeZimbabwe ukuthi lawo abantu bakhona bethuthuke bekwazi ukusebenzela ilizwe labo abayithi public service
ubona ngani uzafunda izinto ezinjani ezile njongo yokuthuthukisa ilizwe leZimbabwe
njengomuntu osebenzela inhlanganiso abasakhulayo ngilandela lapho kuzofunda ngokwe public policy and public administration basincedisa kabanzi lapho esifunda khona mina ngifunda e University of Minnesota basifundisa nge-public policy making ukuthi kungaba le policy li-implementa njani lilandelele ukuthi kufezwe kahle umsebenzi wakhona mina njengomuntu omela ama-youth ngifuna ukuthi sempenduka ekhaya ama-youth bebe yi-part of the public policy making process ngoba kaningi ama-youth asesithi ayi thina vele njengoba singafakwa ezindaweni eziningi they are not included lokhu engikufunda lapha ngizofunda ama-best practices and sengivolontiye sengisebenze nenhlanganiso ezithe xaxa ezisebenzelana la ma-youth okwakathi sisebenza le nhlanganiso yama-somali yama-immigrants abavele e-Africa njengathi ama-youth angikhona labo balama-problems afana la wethu lapho abavela khona kodwa ukwaleli balama problems afana la wethu afana le substance abuse inxa yezizathu ezichiyeneyo njengokuthi ama broken homes lokuthi nje abanye babuya lapha belethwa ngumumo wamazwe abo eZimbabwe siyazi ukuthi ngenxa yomkhonomi izinto azihambi kahle so abanengi abancane abasebenzi abasakhulayo abasebenzi abalamsebenzi abayenelisayo bayahamba egoli abangenelisiyo batshona bengayenzi lutho but i-public policy le-public administration izamvula ingqondo ukuthi masembuyela back to Zimbabwe ngizakwanisa ukuthi kuma-projects esiwayenzayo njenge-National Youth Development Trust lezi inhlanganiso esisebenza lazo senelisa ukuthi lokho engufundileyo sizama ukuhlanganisa lalokho okwenzakala eZimbabwe
ngike ngaxoxa labantu abasakhulayo abaningi eZimbabwe bona bakhaliswa yigudaba lokuswelakala kwemisebenzi njalo udaba lokuthi bathi ngesikhiwa nxa sesixoxisa ngendaba ezegovernance bafisa ukuthi abantu abasakhulayo labo babe yingxenye yalolu daba ngithi labo bathi ngesingezi be part of the decision making process ngithi ubona ngani inhlelo ezifana nalezi ze-Hubert Humphrey zilakho ukufundisa abantu abasakhulayo
i-Hubert Humphrey International Fellowship iyancedisa ngoba kulezifundo abazinikayo ze-leadership training in terms of participating in all decision making processes bayakufundisa lakho vele it's about democracy ukuthi democracy inclusivity and diversity wonke umuntu kumele be part of governance wonke umuntu kumele be lelungelo lokuthi ekhuluma kufunayo
ayisakuzwa madube bengicela ukuthi ugcine uhlelo
ngehlelo lwe-Hubert Humphrey abafisa ukuthola ulwazi oluthile ngalo kule website e-Hubert Humphrey International Fellowship ithatha abantu esingathi middle management aba mid career ukuzobafundisa ngenhlelo ezichiyeneyo ezingathuthukisa amazwe abo
hayi siyabonga ngokuba lawe kuhlelo lwesakhulana
ngiyabonga lami
mthwakazo omuhle Zimbabwe omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami ngikhona kutwitter njalo ku-instagram @bigmike3 bigmyke3 yoni username yami kwanelo kwanamhla olevalisayo ngenjabulo igama lami ngumike hobe Zimbabwe omuhle mthwakazo omuhle bye bye.